ababalisi noma bengahlatshwanga kumele bahambe emsebenzini ngoba kasiyo ndlela eqondileyo ukuthi ke bangamiswa umsebenzi ngoba sikhangelele ukuthi ke umqatshi nxa esithi ke uyabamisa umsebenzi kumele ke ababhalele munye ngamunye atsho isizathu sokuthi ke kungani bamisa umsebenzi njalo ke atsho lokuthi ke konke okukhangelele ukuthi ke kwenzakale singakubiza ngokuthi yi-procedure isiyenzakele yini konke imfanelo kumele zenzakale ukuze umuntu axothe umsebenzi kumele konke kwenzakale njalo nje ke noma nje sivuma ukuthi ababalisi kumele bahlabe akumelanga babanjwe ngamandla ngoba siyakwazi ukuthi ababalisi abantu abanye bangabe belemikhuhlane ethile engahambelani lakho engahambelani lokuhlaba. So kuqakathekile ukuthi uhulumende akunanzelele khonokho ukuthi ke kumele kulandelelwe njalo kunanzelelwe ngumqashi. Kungakho ke sina sithi ababalisi abaqhubeke besiye emsebenzini ngoba kulilungile labo ukuthi babe semsebenzini baqatshiwe. Nxa ukuthi umqashi umbuhulumende uthi ke usebaxotshile kumele ababhalele munye ngamunye esitsho izizathu ukuthi ubaxotha ngaliphi njalo ke kuyini abakonileyo yonke imithetho okumele ilandele ukuze baxotshwe kumbe kwazakala ukuthi ke bangabe belohlupho bani yenziwe. Nxa konke lokho kungenzakalanga ababalisi basemsebenzini njalo kumele babe semsebenzini.